Umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele ngesiqubu lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende wakhe usethethe amanyathelo alukhuni okulungisisa lumnotho. Intengo ezitolo lokhu ikhuphuka mihla ngemihla ngapha lesisindo sedola leZimbabwe lokhu sisehla nsuku zonke nxa siqathaniswa ledola leMelika. Ngeviki edluleyo ugatsha lweze security ebhanga leReserve Bank lwanquma ukuba amankampani athi eye-Access Finance, Croco Motors, Spartan Security leSakunda Holdings avalelwe ama-akhawunti ebhanga. Leli nyathelo elinconywe ngumongameli Mnangagwa labangela ukuthi isisindo sedola leZimbabwe sithuthuke kancane. Kodwa lokhu akuthathanga sikhathi eside ngoba isisindo lesi sahle saqala njalo ukwehla lentengo yempahla ezitolo layo yathi ukuqansa. Isakhamuzi sedede umnumzana Stanley Torima njalo engukansila walumango uthi indlala isifike kusibanga esibi kakhulu eZimbabwe ikakhulu edede.
Esitolo lako kuyafiwa gandi ngenxa yokuthi khathesi ngakutshela ukuthi ilacto encane uyayithenga ne-10 RTGs and akunitshele that is the cheapest relish umuntu oreserva ngakwanisa ukuthi eyithenge ugogo uyayithatha ngaphi i-10 RTGs. So what it means is lakho kuyayengezelela ukudubeka kwabantu kakhulu. Khathesi basifonele i-social welfare ukuthi umumbuza uya ukuthi ugogo osemakhaya akwanise ukuthi ethathe ethole isakaledana kumele ukuthi ebhadale i-$10 yangonale uya vele akuna lapho engayithola khona. But into engayikhuluma ngeyokuthi uhulumende kade umele ukuthi enanzelele ukuthi i-150 ichiyene lezinye indawo in the sense yokuthi it's a drought area.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa oyisikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo uthi umumo okhona usukhombe sobala ukuba umkhokheli owayevele esehluleka ukuthuthukisa umnotho elizwe ngumnangagwa langesikhathi sikamgabe.
Ye phela Chris ngakhumbula ngo-2008 saba le-hyperinflation khonokho ukuthi imali iyabisiwa idola liqina sonke isikhathi idola leMelika liqina sonke isikhathi. Kwenzakala lesani isikhathi kodwa sathi thina asithuthi ngomgabe okwenzayo lokho. Kathesi mgabe kasekho into le iyaqhubeka khona kungumnangagwa yena owayiletha ephalamenti isamisa ubabuthamisa lomama uMduli bazama ukuthi bekufise umama uMduli hambe court ubabuthamisa ukuphikisa eParliament uMnangagwa emhoza abanye abantu bezama ukuthi bemhoza kodwa khangela ukuthi sokunjani Chris sokutshengisa phela ukuthi vele abantu ababeyibo ababethethe intambo ngo-2008 yibona laba asebeyibo asebezama embusweni. So yonke into yena le eyenzakala vele ngathi ngesikhiwa can be traced to the doorstep of Emmerson Mnangagwa.
Ingcwethi ecubungela izomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lokhu okuthiwa yimizamo yokulungisisa umnotho elizwe ngumnangagwa ikuvala uzulu amehlo nje kuphela.
Nxa sikhuluma labantu bazana nje emgwaqweni nje labanye abaziyo nje umumo wezi kukhanya ukuthi uhulumende lo uvele uthanda ukuvala amehlo. Into le yokudlwangudlwangu ye-corruption yakhuluma kudala yena uMnangagwa ngangena ekhuluma ngakho abantu bakhalakhala bakhonona bathi kula bantu abagombelezela uMnangagwa abavele bengamatsotsi kule corruption kodwa kukhanya ngenzi lutho. So abantu bona bathi bona hayi lokhu vele kuvalwa amehlo awusuzuke kwazi vele ukuthi i-akhawunti yomuntu ivaliwe nxa ungamazi. Bayakhuluma nje besithi hayi ukuvala thina amehlo.
Iningi selithandabuza ukubana kusiyafika ikhisimusi yalo umnyaka umumo uzabe unjani?